uthola senseza unself aggression ekuthona kuleader to ukuthi abanye babo base lama-records atshengisa ukuthi kulabanye besethipha ngamakhotlenga ngengoda abanye basile kuma-university as a country, as legislators and as a council, to let's educate them. People will engage to sexual intercourse at the end of the day. Looking at rates. They're engaging to sex, and at the same time, they're using morning after. When they show morning after, they end up on the number one answers abortion. Mina, I think ukuthi kukhangele ukuthi izinto lezi ezingelida ukuthi abantu bangene bathone sebesenza ama-unsafe option yokuthi bangcono bathiwe ama-contraceptives. I'm not saying ukuthi okona abantwana bezikolo or what, but I'm saying ukuthi those esesibona ukuthi they're now matured enough bengathola in ukuthi bazivikele nxa besiya emacansini ngoba abantwana bakhathesi and even labanye abadala abasela ndaba lokuba HIV positive, but sekusiba le ndaba yokuthi bafundi baningiukujwala abafundi balabantwana. So let them be given ama-contraceptives. Looking at situation esibiyo futhi again ukuthi there was an headline ukuthi we might face ama-challenges amakhondeni, what is going to happen? We will have abantwana abaningi bekhiphe izisu, because even if we say we don't want, even if we say sakumthetho lo, they are doing it, and they are doing it unsafe. Only they are going to make it safe. Let's try to all mean that whatever of family was doing, about all, in general, about all, even counseling, never everything.
Njengamalunga edale lephalamende, udaba lolu liyake lilucubungule, njalo uhulumende uthini ngalo?
Uhulumende uyaphatheka kakhulu, especially ekufundiseni abantu nje jikelele ukuthi kuqakathekile ukuthi bangene ku-family planning. Yikho isikhathi esiningi ungananzelela sesilama-mobile clinics, amanye abe sponsor ngama-organization like o-PEPFAR, namanye nje abe behlangene balama-mobile clinics whereby every month bayahlangana labomama, bayahlangana labomamanyana, bayahlangana even lokuxoxisana labantwana nje abancane, bebatshela bebafundisa njengama-dangers, bebafundisa njalo ukuthi omama bathathe ezempilakahle ezokuzivikela. Indawo zonke ngake nginanzelele maybe kanye ngenyanga bayavizithela ngama-mobile units lawana, utholakale kwezindawo nokenkangele especially yile ndawo mina ephuma old ward 19. Babantu abaningi khona ukuthengiselwa khona, basuka bamithi imoto yabo baphishe ama-tent abo khonaphana, abantu baseseduze kibo ngoba sebesikhangela ukuthi okunye okunye kwenza abantu babe namavila ukuthi bahambe baye emaklinikhi, nearest clinics abengani angimanganyana. So nxa bebuye within that skill, that area, kwayenza ukuthi lami ngithi ngiphuma phandle ngizibone sengishile khonaphana, bayafaka ojadela, bayafaka noplant, banika amaphilisi everything, bayatesta nemikhuhlane eminenginengi. Ngakwenye indawo ethe mnashi ngake ngibabone khonaphana. So thina njengama-legislators kusenza sibe lamanyukunyuku nditsho njalo ukubona ukuthi at least uhulumende uyatraya ngazo zonke indlela ukuthi asinyelele ebantwini duruzela lapho abahlala khona, ngoba singakhangela isikhathi esiphila kiso sinzima kathesa.